endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abanye abantu lokhe bemangele ngokwethulwe nguhulumende othi sokuvunyelwa ukulima lokubhema okusemthethweni insango. Luqhubekela phambili ukhetho lebandla leZANU-PF lwama-primaries. Kulabanye abakhonona ngokuthi kaluqhutshwa ngemfanelo. Kulabantu abathi iZimbabwe Electoral Commission inike uZulu isikhathi esifishane kakhulu sokuhlolisisa ugwalo lwe-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Izisebenzi khala ngokungananzwa nguhulumende labanye abaqhathi kweleZimbabwe. Kuhle lweZimbabwe Today axoxeni lamhla sihlolisisa okwethulwe nguhulumende weZimbabwe othi sokuvunyelwa ukulima lokubhema impandle. Kulivestock lamhla sixoxa ngokwethulwe nguhulumende othi sokuvunyelwa ukulima lokubhema impandle kweleZimbabwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku-15460 ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.